ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 18 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIPA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individual ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko.
Baphangisile ukuyakobulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government. Sina njengenhlanganiso ye-MCC namhla silo mhlangano sinabakhokheli abakobulawayo nenkokheli ze-national leadership kukhuluma ngodaba lolu sizabuluxazulula.
Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kuka mabhalane omkhulu uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngeleMalawi 59-43 lamhlanje emdlalweni oyenzelwe eNetball World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko esithi iguqulwe nje amabizo ngakho ke izaqhubeka incindezela ukutholakala kwembiko lolwazi ngolwazi ebantwini. UBathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labangene umhlangano wokuhlaziya imithetho emitsha yokwethulwa kwemibiko eZimbabwe owenzelwe kobulawayo bayisole kakhulu bethi iguqulwe amabizo kuphela. Omunye wabasole imithetho le uNkosikhona Dibiti oyintatheli izindaba othi ipha amandla amaningi uhulumende ukuthi ethese umlando abantu abethula imbono yabo ikakhulu enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini.
Ama-bills lawa ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa i-IPA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media or i-social media.
UNkosikazi Siphiwe Ncube uvumelane lo DVD ethi iningi labantu vele kalizwisisi ukuthi limithetho ichoni.
Kulusizi ukuthi uZulu kazwisisi okumunyethwe ngama-bills lawo ngoba kusobala ukuthi uhulumende uzama ukunyathezela amalungelo okukhuluma ukhululekile ngitsho la ku-social media. Njalo kufana phaqa nalokhu okwakuku-IPA umahluko libizo kanye lokuthi leyi imithetho ithinta abantu kazana kanye lentatheli izindaba.
UNkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth for Innovation Trust uthi imithetho le ikhanya ivikela uhulumende ukwedlula uZulu.
And iPA siyakwazi ukuthi isilesikhathi ikhona, iPA yaqhubeka incindezela ama-journalists labanye abantu ukuthi bakhululeke kuma-expressions abo. Kodwa-ke nxa sesikhanyela ama-bill wona lawa amathathu a-replace i-IPA, freedom of information, kube sokusiza la le protection of personal information, kube sokusiza le media commission. Kokuthathu kungani kugxile kakhulu ekuprotekteni i-government.
Lalo babebaningi abasola limithetho esalolongwa kulexuku labanye abakhanya beyithakazelela. Omunye wabo ngumnumzana Mlungisi Dube ongumhlali wakobulawayo othi ubona uhlupho luzaba ekwenzeni lokho okuchiwa imithetho le ngoba uhulumende evame ukukhuluma engaze wenza.
Amabhili la ayemidiya alungiswayo siyananzelela ukuthi atshengisa ukuthi ale nguquko nxa sikhangelele kumabhili ayekhona ku-previous. Kodwa okuzaqakatheka kakhulu ukubana i-implementation part. Kulezinto eziningi on paper eZimbabwe ziyabe zilungile. Kodwa nxa sokusenziwa ku-implementation zingalungisiswa.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ulethemba lokuthi iguqulwe ngempela limthetho.
Ya, ama bills la amacha uhulumeni azama ukuthi awayintroduce. Ngicabanga ukuthi ngaba yili ukucathula okuright, kodwa ke we hope ukuthi kawasoze kumbe azale futhi ayipha labo phosa evele sikhala ngabo ngoba ingozi engayenzakala ukuthi sibe sikhuluma kunje sangabhili amacha i-government iya-reforma isiphenduka. Then nxa sokhayela nxa sokubuyela kibo sebesiyaqeda uthole ukuthi sebeqasa ukuzibhayela kwabo abakucabangayo then bona sebesayinile kungayisikho besikufuna. So I hope ukuthi uhulumeni uzaba sincere in this particular case, amabhills lawa angatshintshwa and also bathathe imbono yabantu ngabantu bahlale phansi bazinuka amakhwapha bakhangele ukuthi baqinisile na nxa bebafuna ukuthi baguqule isimo semedia eZimbabwe.
UZulu ukhanya elokuthandabuza ngoba ethi ulokwesaba njalo abalathemba ngalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende. Abantu bakhala ngokuthi kumele uhulumende agcwalise izithembiso zakhe ukuze labo bakhululeke nxa besebenzisa omakhale khukhwini babo hathi ukuthengiselwa amaphupho angasebenziyo angeke afezeke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Iqula labamele uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube ngumnumzana Tinashe Kambarame umsekeli kameya. Iqula leli likhangelelwe ukuthi lizaqala umsebenzi kusasa ngesikhathi iziphathamandla zebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisahlolisisa ukuxotshwa kukaDube lokuxokozela edolobheni leli. Kasenelisanga ukukhuluma labakuqula leli. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Baphangisile ukuyakobulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlanganiso ye-MDC namhla silomhlangano sinabakhokheli abakobulawayo nenkokheli ze-national leadership khuluma ngodaba lolu sizabe luxazulula. Umhlangano lo uzaphuma le ndlela so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwa njani. Yaphambili kodwa njalo kwazi ukuthi sayenza statement ngempela afike ukuthini okwamanje uTownclerk kumele abele emsebenzini kube le-investigations kuqala.
Singathi-ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho ngoba sijala ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hhayi ngoba kathesi kuthi kukuthumele iqhula ukuthi liyehlolisise udaba lwakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi kufuna ukuthini iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho baba Molokeni.
Hayi, mina ngibona athi kusesemasinya ngoba umlilo wakhona sowabhula kudala abakulasiliki khona lokuseselomlilo kulibhi kumlilo sowabhula kudala uTownclerk sebuyelele emsebenzini. So angiboni ukuthi kuyayenza nokunye okuthi.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uhulumende ungenela kudaba lolu ngoba akuqedakali ukwenzakala edolobheni lakobulawayo elibuswa libandla le-MDC.
Ikhansela yobulawayo ihlale vele ibisebenzela kuhle. Singamakhansela alobuntu azizwayo njalo sina bantu abasebenza ofisini abalobuntu njalo abayisaba ukugebengu be-corruption nani lokho sesikubona kathesi lokho ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudojwa nje kuphongujikela umuntu phakathi uthi usengukansela ngoba ungawukansela uyabe usuthiwa uyi-city father ungubaba wedolobho thonxa usuphe ngukuphosela ongabantu nje ongakhanyeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi umuntu ongela ngisho even indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini seqalisa ukudistebalize ikhanseli into sihambe kudla ndabona kathesi iloba government isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission nani anti khona okuyinto embili kodwa kongena kudala kuyini
singathiyithi
sisiyavota singavoti kuhle siphe ngufaka nje abantu bahlayana
singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka amakhomishina yini
into esobala lapha yokuthi ama-councillors ethu amanye hhayi icapacity kabandla mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councillor abayenziwa ubudlongodlongo lobo babe bemisho eceleni kodwa kuhle kube lokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councillor oqodo abazakuqhuba i-agenda yakobulawayo abazakuqhuba i-agenda emathekeni leni what a big trouble about it yilo iqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja nxa sesifike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selimtsho ukuthi hhayi igedi sesikhiwa ngo-9 iloko sesizasho njani njani akusoze kwayenza nxa lezoliziloja lihlale lizinoja wena ulandlord ube ngulandlord that's it lapha kobulawayo lapha singapha yekelani sike sizibuse lapha sibenze okwethu.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpopho mayidalele lephalamende ekubandla leZanu PF ubexoxa leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sekunganeno kulandela ukuvalwa kwawo ikhanseli okwamalanga edlula afika phose ichumi kusalungiswa isitiji Secretarian Waterworks kumaviki amabili adluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlupho olulokhu luphikelela ngolokuswelakala kwamagetsi lokunye.
Sithi thina uhulumende kadonse amasokisi, uhulumende kabophe ziqina bonke uyalulungisa lolu daba ngoba lusithwalise nzima njengabantu ngathi hlezi singalamagetsi ikakhulu njengempilweni zemadorobheni khonapha. Yena wangabe efisa ukuthi azoqala ubudlelwano lathi azokwenza amabhizinisi kunjani. Izolo bengibhalelana labakhulu bakhulu banye abezisa lokhu engikhuluma labo sithi kati kwenzakalani ngoba uminista nto engikhuluma layo kwesinye isikhathi ngamthola esendleleni engumuntu uthi uya kwele elokuzeni evansi yase-Africa e-South Africa esiyazama ukukhuluma nabe-Eskom. Bengibuzana labo ukuthi kambe ngemva kokuhamba kwaminista kukhona yini ubungqono esizabubona. Yebo, ye silethemba ukuthi uhambile wakhuluma kodwa akulanto esikakayiboni etshengisa ubungqono. Sisasephakathi kobunzima bokuswelakala kwamagetsi ngoba funa ukukhuluma le msebenzini phakathi kwedorobho kwezinye izindawo abantu kutshona kumile kakusasebenzeki ngoba nxangalamagetsi akula production ehambayo.
Amanzi-ke liyasuthiseka njengezakhamizi ngalokho okwenzakalayo.
So kulobubili kuyona le ividi nje sikhuluma nje amanzi akhona ilokho okwenzakeleyo okusehleliyo njengobulawayo esukuvalwa kwamanzi kwaze kwafika iviki eleqayo elidlulayo. Yebo, ye kube buhlungu kakhulu kazi kithi njengezakhamizi ukuthi siswele amanzi ngoba edorobheni ngawuphila ungala manzi uvele impilo yakhona ayiphilakali ngenxa yokuthi kuyethusa sisesabela ukuthi nxa kungala manzi kungaqhamuka imikhuhlane. Nxa zokuqhamuka imikhuhlane kuluhlupho olunye olukhulu kakhulu kazi ngatho lukhona phakathi kwabantu sokule mikhuhlane. Kodwa lokho okwenzakeleyo ukulungisa ukuthi kulungiswe izindawo zethu zokwamukela amanzi zokufikela amanzi kulungiswe lokho kade kulungiswa bekuqakathekile ukuthi kwenzakale. Kodwa at the same time kuthiwa khona ubuhle buyathi ngabusiza bubuye kodwa kube lobunzima obuba khona. Ngize ngufanise njengokuthi mina ithumba ukuze liphole uyabanjwa ukhanye kanzima ukuze uphume umthombo kodwa uyabukhale wahlaba umkhosi kodwa ngemva kwalokho liyabe selipholile uzazuza ukutshaywa ngumoya. Yikho lokho okwenzakale ephathi wesigodlo sethu sakobulawa ngamanzi. Bekulungiswa kodwa kwasihlukuluzwa njengezakhamizi. Kodwa ngikhuluma nangikhumayo lesi sikhathi kunjani. Ngibona sokulobubelo indawana ezithize kungabe lokho kukhona ukuthi laphana laphana amanzi akafiki yeso kwalesi sikhathi kodwa ke indane eziningi abesekhona. Kulomehluko kulalokho esiphuma kukho okweviki ephelileyo lamalanga phosa amabili amadadi phezulu.
Lo-ke ngumnumzana Winos Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association iBura. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwe Life Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomncintiswano wamazwe omhlaba webhola lokuqhaga we Netball World Cup lapho okudlala khona iqembu leZimbabwe elama Gems. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labesifazane labasebefeze ngiyaphinda njalo. Inani lasebefe enyangeni ezine ezedluleyo ekuqhamukeni kwempi edolobheni leTripoli kwele Libya ledlula inkulungwane eyodwa i-1100. Ukutshengisela kwabantu besigaba sePuerto Rico kuqhubekela phambili besithi bafuna usiba lukhulu waleso sigaba uGovernor Ricardo Rosello asuke esikhundleni. Udubo soluhlasele idolobho lakoBulawayo soluthiwa ngabanye lubangelwe ukubandlululana ngomhlobo i-tribalism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwanga ngusivele kayingeni lapho. Yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafikisela, siphi sithothanisisela, mina ngibe sengisima ngithi wena Mqondisi Dube ngokuthi ulebatha. Angisaboni ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senjani sengisola into ekhona kuMqondisi engeke nganjani ngayo. Ngoba nxa ezele elebatha, kuthi ukuthi uyakufa elebatha. Angiyabona. So ngibona ngani into esihlupha kundaba zonezo ezizama ukuthi sizicubungule.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga la kuSivani. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokoBulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Swithan Chirohotsa esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-code triple X abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa i-MDC about taking over imathibeleleni lakoBulawayo. Not only do we talk of code triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu baseshoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Ngiphenduke-ke lapho kundaba ye-code triple X. I-code triple X lanxa bengafuni ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over uBulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakoBulawayo for the past 39 years ukuba lo City Council olama councillors akhuluma ulimi lesiyona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nqa ngithi ngiyayikhangela mbala i code triple X lalokho kwenzakala ku ground. Awusofly say indaba leyi ehlupha ubulawayo iqukethwe yi tribalism. Mina ngike ngaba seHarare for 3 years I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe kukhethwa o-councillor.
Nantu daba mnumzana Chirotsa, code triple X, uthini wena?
Engingawutsho ukuthi uyabona nxathi siye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Angithi nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqinisa. Yona leyo 1979 grand plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD yibona laba omqondisi khonapha kobulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Then sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha kobulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obhethi Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obhethi Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand e-South Africa bekhuluma ngayo u-Obhethi Mpofu, umuntu owayengu-town clerk owayencedisa u-Obhethi Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-council e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube u-corrupt umqondisi bafike bemsupporti base becatsha ngolimi bethi hhayi amazake ucotshwa iNdebele ngoba la ngamashona wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa athesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babudabengwa umuntu vele wasewasala kuzana. So into eyenziwa lapho kobulawayo ukuthi amalunga la azithi nawe MRP baprotekta iZANU becatha ngolimi becathe ngotribe.
Nanso ke indaba mnumzana Moyo, uthini wena ngalokhu?
Aw, ngiyabonga nyamuzwa Sibili Sibani. Okokuqala thina njenge-MRP uyakiyema indethi angicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSwizani nxa esithi thina sisupporta uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosele-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda indaba zeMatabeleland. Yena esosele-journalist uSwizani kusoselomgaba. Akula muntu engimesabayo mina lapha neZimbabwe weza ngumnankagwa kumbe ngumgabe as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani, I'll still call a spade a spade. Ngithi into leyi irongo. So indaba okumele ayichasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangaki ngoba okuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambalani engu-acting mayor. Umguni abuye adina njengomeya athena yena ube ngikho kulive arivese i-decision yokususpenda kukacouncillor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha umnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris. Uyaphosisa Sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-triple X. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamtsho. UKambarami ibizo lelo kaliso lesitshoneni angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni, okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbe inyoni.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. It Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngele Malawi 59-43 esigabeni sesibili somncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eVitality Netball World Cup odlalelwe edolobheni leLiverpool kweLengilandi. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Iqembu leMalawi ebelisidla imbabazane litshayela bhuqa amaGems lachumisa abalandeli bawo okuyinto ethi abaningi bebambe owangaphansi. Unkosazana Beatrice Khumalo ngomunye wababuthanise imali yokuphathisa iqembu leZimbabwe. Yena ke uthi amantombazana amaGems azamile.
Namhla kube kunzima kodwa ke badlale kahle amadlabuzana khona, ma supporters lokho bahlabelela sesiku top 8. Sesikhangelele njalo our last match ikakhulu ngaphe diaspora abantu bebencedisa abanye bebuya lama t-shirt abanye lani so ukuthi amankazana ehlala ekuhle ku team yetu sibe le strategy ukuthi i first day sike sabanika ama £100 £100 3 days later sabanike inye 3 days later nabe abe express link banike inye so sizamukwenza khona ukuthi sibone ukuthi bale mali esiphameni.
Osakhulayo uSifiso Ncube ohlala edolobheni elenzelwa lomncintiswano uthi uveze ukujabula okukhulu ngokudlala kweqembu lalapho adabuka khona.
Everything has been nice ngapha eLiverpool. We're so blessed ngoba amankazana I were hostela eLiverpool lapha and mina umhlali walapha eLiverpool. So we are really really grateful amabhora abadlala ama games abo and the girls were so powerful. Badlalile sibili umdlalo yabo yonke all the games. And siyajabula siyathaba ukuthi they've done really really well. We are proud of the Gems City more fire.
Ama Gems abukelwe izizalwane zeZimbabwe ehlala eNgland zona ebezisiza ngobuningi kulimdlalo abesivazana labesilisa okugoqela uNkosinathi Zwimba.
Badlale kahle kakhulu amantombazana and akukho esikusolayo ngoba iteam eMalawi ibonakale namhlanje ngathi ba trainer njalo ngama world champ ngama champions ya Africa eMalawi so akukho singakusola and the end of the day sinanzele ukuthi iZimbabwe ekugcineni iranking yabo iza improve ngeperformance yabo kule World Cup.
Omunye wesilisa obebukele umdlalo wanamhla ngumfo kaMpofu uThamsanqa.
Amantombazana adlala ibhola lehle kakhulu. Lo amantombazana eMalawi abonakala ukuthi hayi abonakala ngama champions eAfrika ngempela kodwa hayi iZimbabwe layo iyeza kuyabonisa ukuthi eminyakeni ezayo izaba khophana ezingeni leMalawi. Sikhonise kakhulu.
iZimbabwe isisalelwe imidlalo emibili oweJamaica leUganda kudingwa ukuthi iyaqeda ukusibanga sibi phakathi kwesikhombisa kumbe isithiyagalombili 7 loba 8. Iqembu lamantombazana namaGems liphakamise isithunzi leflag yeZimbabwe emhlabeni wonke jikelele ngokudlala umdlalo webhola loqaga ngezinga eliphezulu elenze wonke umuntu walijabulela. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba nchito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba nchito yove. Nalika pondo ine naiba ine nala kolwa ine nalichicha pyonse TV. Nalika pondo ine naiba ine nala kolwa ine nalichicha pyonse TV. Nalika pondo ine naiba ine nala kolwa ine nalichicha pyonse TV.
Leza tata ingoma kaChris Makoya isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. UZulu wamukele ngembono ehlukene imithetho elolongwayo elawula ukwethulwa kwembiko. Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo kuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gander.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.